Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besayo, ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008, kuma elections adlulileyo 2013 siyibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO. Singathi yi reserve force nje yezano PF, abantu abase ngizisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe, njengabantu abalandela ipolitiki, siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi yiprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende, ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation, okutho ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi, i-political party ezanu PF ime ngapi. So ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphuma ali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanu PF. Uzathola ukuthi kusukela ngo-2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi nje i-democracy lokhu isiya ispace yangibona isibancane kakhulu kuloku botshwa okuningi kulama activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa ama-bail kule patriotic bill ngenye ibill efake umthetho ofakwa nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace ukuthi abantu bakhulume nxabe ngathi ukucriticize uhulumende. So into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanu PF kumbe uhulumende wezanu PF ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama elections azayo aka 2023 aba ngama elections alodlame, kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijanambijana isiya lokho esingathi yi-military state, uhulumende obuzwa ngamabutho, uhulumende othi emadale kumakhoti kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusithengisa ukuthi okwenza ukuthi sisesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama Green Bomber, zonke lezi zinto ziyasithengisa ukuthi phambilini kumbe ama elections abuyayo ngama elections aza banzima kakhulu.